So we see card descend of a VOA in the valley.
Ndinga livuka njani izilukandaba holamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 7 Nhlangula 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yebhethu likaZulu iqhubeke ngomcimbi wokukhumbula ababulawa ngesikhathi seGugurahundi esilobela enkabazwe, kungakhathalekile nokuntshontshwa kwelitshe nesikhumbuzo sabantu laba.
Almost 40 years after incident lebe lokube angakatholi ukuthi bezwe ukuthi ngabe kwahamba njani.
Amakholwa esiKristu awezwekazi le-Afrika lezinye indawo zomhlaba aqhubeke esehlisa ezimathonsi kulandela ukubhubha ngomgqibelo kukamprofitha uTB Joshua.
Kumele sifunde sibekwazi ukuthi vele iBhayibheli lalo lilichilacha ukuthi insuku zayo wonke ozelwe ngowesifazana zibaliwe.
Inani lasebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 selokhu lolu hlelo lwaqala ngenyanga kaNhlolanja liphansi kakhulu nxa kuqathaniswa nenani labantu abaselizweni.
Nxa ngabe uhulumende engasukumi, nxa engakhuthazi abantu bazaba madelo nzima, bahambe nzima, ukugcine kungahlatshwa ngabantu ngendlela efanele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Inhlanganiso yebhethu likaZulu iqhubeke yenza umcimbi wokukhumbula ababulawa ngesikhathi seGugurahundi esilobela enkabazwe, kungakhathalekile nokuntshontshwa kwelitshe lesikhumbuzo sabo. Ilitshe leli lalibekwe ngeviki edluleyo lapho ukwathunjwa khona abantu abalitshumi lambili andubana babulawe ngamasotsha eGugurahundi. Ekupheleni kwenyanga edluleyo kwantshontshwa elinye njalo ilitshe lesikhumbuzo sabantu abangamatshumi amabili lambili abatshiselwa endlini ngamasotsha eGugurahundi eBhalagwe. Emcimbini wayizolo kube nezikhulumi ezimbalwa ezibalisa izihlobo zalabo aba bulawayo lenkokheli zomphakathi. Sixoxe lomqondisi wenhlanganiso yezindaba e-site uMnumzana Zenzele Ndebele obesemcimbini lo. Saqala ngokumbuza ukuthi ubunjani lombuthano.
Emcimbini lo okade usesilobela kukhunjulwa labo abayi-11 abacatsha ngesikhathi seGugurahundi ngo-1985 bekulabantu nje abalihlekana ngenxa yezinto ze-COVID lezi, ikakhulu bekule muli ezakhonapho ezalahlekelwa yisobo, abantwana abafelwakazi nabafowabo balabo balahlekayo. Ubaba Motsi nguye okade engumfundisi lapho unike ilizwi. Izakhamizi ngathi imuli zakhona lazo lasezinika ithuba zokuthi bekhulume ukuthi kwahamba njani lokuthi bazwa njani almost 40 years after incident lebe lokube angakatholi ukuthi bezwe ukuthi ngabe kwahamba njani. Abaningi abakhulumile lapho bebekhala nje ngokuthi bona abakufunayo ukuthi bangathola amathambo ezihlobo zabo kumbila bazi lapho izihlobo zabo ezalahlelwa khona ukwenzela ukuthi labo bephosa ilitshe. Ngokunjalo hayi ngathi umdlalo kumbe ngithi asukube ngasomdlalo ngithi kona umkhuleko lo kumbe isikhumbuzo lesi sihambe kahle kakhulu. Akula nje ngisho into ephambanisileyo loba nje sikwazi ukuthi ilitshe lelo kade kumele livulwe bese litshontshiwe, kodwa konke kuhambe ngendlela kade kumele kuhambe ngayo.
Zona izakhamizi zithini ngokutshontshwa kwelitshe leli?
Izakhamizi ngathi zidane kakhulu ngoba abakhulumileyo bebesithi bona sebeleminyaka phoseni eyi-40 bengelaso isikhumbuzo leso, bengazange bahlala imfa, bakhalela labo abacatshayo. Bekulithuba labo elakuqala namuhla ukuthi behlale njengemuli zonke ezalahlekelwayo bekhulume ngendaba le. Kibo indawo le ekafakwa ku-90 plaki le bekuzaba isikhumbuzo lapho kade bezafika khona bekhala nxa becabanga imuli zabo, befike labo bebale ukuthi akwakulobani lobani. Kodwa-ke akusenzakalanga ngoba isitha sukeke safika zantshontsha iplaki le. Bakhuluma njalo ngokuthi khona nxa uhulumende weZimbabwe engayishuye owantshontsha laba abalahlekelayo kwezinziwa kuyini ukuthi khona isikhumbuzo lesi sitshontshwe, ngoba bathi bona ukutshontshwa kwesikhumbuzo lesi kuyatshengisela ukuthi kulokwenza lo hulumende weZimbabwe ongafuniyo ukuthi into le ikhulunywe. Yikho ebuyile kumbe ethuma abantu ebusuku ukuthi bezontshontsha i-memorial plaki le. Bakhulume njalo abanye izikhulume ukuthi khona yebayezwa kukhulunywa ngene national reconciliation ukuthi abantu bexole kodwa abantu bazaxola njani into ezinje zilokho senzakala bazaxola njani ababonelayo bengazanga babuya baxolisa omunye esinye isikhulu Mr. Khona sona sizaxola nxa labo abenze okubi labo abantshontsha izihlobo zabo bengaphenduka bebatshela ukuthi bona izihlobo zabo bazisa ngapi
bebe baningi nabantu abahambileyo njalo kade bekhuluma ngobani amagama abo njalo lokuthi izihlobo zalabo ababulawayo khonapho kade bekhunjulwa bezikhona na nxa kade sikhona ungasitshela ukuthi bezisithi
abantu bebaningi phosa ama 30 something ukusiya kubo 45 khonale but njengoba ngisho ukuthi khona uhlupho kade lukhona lapha these days kule COVID eZimbabwe maximum number abantu engabakhona emcimbini ngabantu abayi 50 so lalabo kade be organizer belungiselele umhlelo lo bakubeke sobala ukuthi abantu abazafika lapha abamelanga bebe yi 50 ngoba besazi ukuthi mhlawumbe uhulumende angabakhangela esebezama ukuthola excuse yokumisa umcimbi lo ngokuthi abantu bebaningi manje Mrs. Khumbuzo lesesithi sebeqise inani labantu elivunyelwayo emhlanganweni abantu kade bebuyile laba bebekhona abantu bedejili kaZulu ofuzwayo uGifford bebekhona njalo umfundisi ngikhulume ngomfundisi uMotsi ubekhona uEsincube laye ukhangelela lezi nezinye izinto ezamalungelo abantu bebekhona njalo ngathi ama imbulo eziningi mhlawumbe out of four abantu bonke laba bebekukhona nxa emede imbulo ezimbili bezintathu ekade zingekho but abaningi bakhona bezimbulo lezi abantu abacatshayo bebekhona emcimbini lo
Umnumzana Zenzele Ndebele ngumqondisi wenhlanganiso yezindaba eSite ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo Amakholwa esiKristu awezwekazi leAfrika lezinye indawo zomhlaba aqhubeke esehlisa ezimathonsi kulandela ukubhubha ngomgqibelo kukamprofita uTB Joshua wakwele Nigeria. UJoshua wayesazakala ngokuthandazela abagulayo labafuna izibusiso bevela emazweni atshiyeneyo okubalisa leZimbabwe khonale esontweni yakhe yeSynagogue Church of All Nations kwele Nigeria. UJoshua ubele minyaka yokuzalwa engamachumi amahlanu lasikhombisa 57. Ubizenelisa iminyaka engamachumi lasificaminimbili ngomgqibelo ozayo. Sixoxe lomfundisi Angleston Sibanda ngalolu daba.
Silusizi kakhulu lathi sikhala lemuli eyako Joshua sikhala lebandla lesikoan lesinagogue Church of All Nations labo bonke nje abantu abathintakale ngale sisehlakalo ikakhulu izizalwane zaseNigeria lapho okade esebenza khona labantu bonke nje jike emhlabeni wonke jikelele ekade bethintana akade umsebenzi ka prophet uTB Joshua okade ubathinta
manje njengamakholwa lina lithini ngemfa kamprofita kuyini esingakufunda ngempilo yakhe lembali yakhe
engakutsho nje ukuthi kumele sifunde sibe kwazi ukuthi vele iBhayibheli lo lilo lichilacha ukuthi insuku zayo wonke ozelwe ngwesifazana zibaliwe akula ukuthi ungubani ukufa kukhona ukufa kuyasifica futhi kungazani nje umuntu nxa sokusiza uyezwa uyabakwazi uKristu ibambile yakhe indima umnumzana ubaba umphupho umprofeti uTP Joshua ulibambile lakhe ichaza uyiqedile yakhe indima ugijimile ugijima okuhle usebenze kuhle kakhulu sibe sibona nje silandele impilo yakhe ngumuntu othanda abantu okuyisifundo ezinkulu kakhulu mele sizifunde ukuthanda abantu ukuzehlisa kanti njalo lokuqhubeka nje udedication esingathi idedication ukuzimisela kokusebenzela uNkulunkulu so usifundise lezi zifundo ke uTB Joshua kalale ngokuthula amlindele umqhele wakhe ozawuphiwa inkosi uJesu
lo ke ngumfundisi Angleston Sibanda ubeqoqa icingweni leStudio 7 ekwobulawayo inani lasebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 selokhu uhlelo lokuhlaba abantu lwaqala ngenyanga kaNhlolanja liphansi kakhulu nxa kuqathaniswa lenani labantu abaselizweni. Sekuzinyanga ezifika phose ezine lokhu lwaqala lolu hlelo, kodwa amanani akhona awajabulisi. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abedlula ingxenye yesigidi 687,321 asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19, khona kulabantu abedlula izigidi ezilitshumi lanhlanu 15 million elizweni. Lolu gatsha luthi kulomuntu oyedwa wesigaba se-Midlands obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Kulabantu abangamatshumi amabili lanye 21 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso elimukisa uzulu ngegciwane leli e-Citizens COVID-19 Monitoring Mechanism, umnumzana Efidlela Ncube.
Abayahlatshwa basesebalutshwane kakhulu kulalokhu akade befanele ukuthi ngabe sebeyikho khona ngalesi sikhathi. Abakukhuthalelanga abantu ngendlela okade kukhangelelwe ngayo. Okubanga lokho yikuthi uhulumende akakhuthalanga yena ukukhuthaza abantu aveze kahle kamhlophe ukuthi kungani befanele abantu bayahlatshwa usizo lwakhona lungakanani, kanti ingozi yokungahlatshwa inkulu okungakanani. Nxa ngabe uhulumende engasukumi, nxa engakhuthazi abantu bazaba madolo nzima, bahambe nzima, ukugcine kungahlatshwa ngabantu ngendlela efaneleyo. Ngakho ngaleli nani elihlatshwayo namhlanje, kasoze uhulumende awenelise lokhu athi herd immunity, athi yena kusiyaphela umnyaka kumele abe sehlaba abantu abangu 10 million. Akusoze kwenzeke lokho ngaphandle kube lendlela ezibanzi azenzayo zokuthola amajekiseni amaningi, zokukhuthaza abantu bayehlatshwa, akhankase ngobubanzi kuhlatshwa abantu abaningi. Yiyo yodwa indlela ukuthi kwenzeke khona lokho.
Bona abafuna ukuyahlatshwa bakhanya yini ukuthi belokhu bemadolo nzima kumbe kungani sekungconywana, ngoba siyabona ukubana inani eselihlatshiwe singani liphansi kakhulu nxa kukhangelwe ukubana ilizwe leZimbabwe lelabantu abangafika bona 15 million.
Igciwane lecorona lisesekhona eZimbabwe, lisesekhona umhlaba wonke, nxa liseChina, nxa liseBrazil, nxa liseIndia, loba lingaphe emhlabeni kuyafana lokuthi likhona eZimbabwe ngokuba kungasa seli sigile liyamemetheka ligcwale yonke indawo. Kanti ke lisesekhona futhi khona eZimbabwe, ngakho abantu kumele bazivikele, baqhubeke bethatha amanyathelo okuzivikela, bangathi bona seledlule. Kanti ke njalo siyabona amajekiseni alokhe shota, kawandanga ngendlela efaneleyo, kakafinyelele emakhaya kuzo zonke lezi ndawo, kakafinyelele kuzo zonke indawo zedolobheni. Ngakho ke lapho kule nkinga khona, igciwane likhona kanti amajekiseni ashota. Kuyadingeka ukuthi uhulumende adinge amajekiseni ande kakhulu, akhuthaze abantu bahlatshwe ngobubanzi, bazivikele, bangazi bathi bona igciwane kalisekho, likhona nxa lisesemhlabeni, likhona, likhona laseZimbabwe, abantu basengafa, abazivikele ngendlela efaneleyo.
Wona umkhuhlane lo siyabona ungani nxa sikhangele amanombolo ungani usuphansi kakhulu. Kungabe kuyikuthi abantu ababalwa kahle na, kumbe vele awukho umkhuhlane lo elizweni njengalokho okutshengiswa ngamanani?
Yebo, kambe inombolo zibonakala seziphansi, kodwa ziningi izinto ezingaveza inombolo ziphansi. Okunye okubalelwa lokho kuyukuthi abantu kabathestwa ngendlela ebanzi kakhulu, kungenzeka njalo amanani abantu afihlwa ndlela thile. Kanti okukhulu okufanele abantu bakwazi yikuthi ukubonakala kwamanani aphansi akutsho ukuthi ukufa kakusekho, ngokuba kakudingi ukuthi kufa abantu abaningi ukuze lawe ufe. Usengafa uwedwa, kuyabe kufelwe izingane zakho, kufelwe thina njengezihlobo zakho, kufelwe thina njengecommunity, kufelwe thina njengabantu belizwe leZimbabwe, labantu Afrika, lo muntu nje wonke emhlabeni kumele aphile. Ngakho ke amanyathelo kumele siwathathe ukuzivikela, singabe sikhawunta abantu, sikhangela abantu, sivala abantu esithi basile kumbe bayaphila. Igciwane lisesekhona, lisabulala abantu, abantu abazivikele ngendlela efaneleyo.
Umnumzana Efidlela Ncube, isikhulumeli senhlanganiso elimukisa uzulu ngegciwane le-coronavirus e-Citizens COVID-19 Monitoring Mechanism, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz kushortwave.
Okwamanje lesikhangelo eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo.
Did you see me? Did you see me?
Umsakazo weZBC unodaba lokuthi eMozambique lizavuselela isivumelwano leZimbabwe eMozambique Joint Commission. Lokhu kulandela ukuvakatshela elizweni ngomgqibelo okwenziwe ngumongameli weMozambique uMnumzana Filipe Nyusi. UNyusi nomongameli Emmerson Mnangagwa babikwa bephethe indaba ezimbalwa, kodwa udaba olumqoka bekungelwabahlamuki besiMoslem asebehlasele ilizwe leMozambique. Iphephandaba leHerald lithi uhulumende usezavula izibhedlela ezelapha asebekhulile kuphela. Leli phephandaba lithi isibhedlela sakuqala sizavulwa kusemthethweni ngolwesihlanu lugatsha lwe-NASA. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani basakazi bomsakazo wesikhombisa khona ngapho ngaseMelika. Ye, ngiyasola, ngibingelela kakhulu lonke, ngisola abantu bakithi bomthakazi, ngisithi hawu bantu bakithi lahlaba umkhosi ungathi livalelwe, kanti zingqondo zenu nje ezingachombulukiyo, kazichombuluke ingqondo zenu, liphume egcekeni libe sobala, liyisizwe esilohlonzi, isizwe esihloniphekayo endulo. Namhlanje seliphongkuba yimpahla nje ngenxa yokuhlala lihlaba umkhosi libuyele emuva. Kwafiwa kubuhlungu, kodwa akulalo yedwa ozavuka, akulalo yedwa ozakulungisa. Laba bantu ababusa ikakhulu yena lo nguyobamba izintambo, uyo wayebulala abantu hathi umgabe kuze kube namhla. So ke nxa likhuluma lisenzani, lisenzani, libo ngumsindo kuphela. Njengoba nesithi ukutititisi nxa ikhonkotha indlovu, ivele indlovu ayithalazi, iyazidlela nje khohliwe, kumbe iyoni yone. Bona otitisi lokhe beba ngumsindo, lingotitisi. Buyelani endaweni yenu lapho elalikhona ekudabukweni wenu, libe ngabantu, libambane, lekele ukwenza amaphathi amaningi-ningi, libe ngumuntu munye, lihlonipheke, likhangele impilo, lihlanganele ukukhuluma into eyakhayo. Liyekele ukube likhuluma ngokuthi lixoliswe, likhuluma ngokuthi labulawa. Sokwadlula kwenzeka, kuphinde kuphenduke, kuye kwenzeke okunye ukuza kuba ngcono kini, ngaphandle kokuthi lilungise impilo yalaba abakhona manje. Vukanini madoda, vukanini bomama, yekelani ukukhuluma into engasozilisize. Lingamanciwa nxa lisenze, yekelani amanciwa, khangelani ukuphila. Lizabona izinto zona ezilikhala ngazo sezizilungisa zodwa. Vukani maNdebele, kungabolala lijoyina abantu lincenga ukucatha, lisesabela impilo zenu nanamdla, lokhe lichaye lovalo olatha unkomo waze wajoyina waba umsila wezanu. Lani lokhe lingumsila lihudulwa phansi, umsila ongathwalekiyo ohudulwa phansi, ungakomplaini.
Angibingelele Muli Studio 7, thindani nami ngiphile kuzo zonke indawo lapho elikhona. Ngingumathiya ePlumtree esigodini somholi bukaMxoshwa. Ngithi mina angikhale nje ngento ethile elitsheleli elitshontshiwe eBalakwe ukuthi iZimbabwe yona ukuba nenhlanhla kuba nzima kiyo, kumbe yangenwa kuba ngabantu abamnyama kakhulu, angazi lapho, ukuthi umuntu ayetshontsha ilitshe lasemathuneni elirepresenta abantu abangu-20,000 abatshonayo, kodwa ayelitshontsha ilitshe elirepresenta abantu abangu-20,000 abatshona bebulawa ngesihluku. Okungawukuthi kusho ukuthi ukuba umuntu omnyama ngibona ngani kuyakhulela ilizwe leliyana. Ngiyaye ngizwa abantu bethi mhlambe umuntu ongafundile nguyo yenza izinto ezinjalo, kodwa ngibona ungani yibo abantu abafundileyo abenza into eziphuma endleleni ezingahambisani lomphakathi. Okungawukuthi inyuzi uma zibalwa kuthiwa eZimbabwe kutshontshwe ilitshe elomngcwabo, kubukeka njengento embi kakhulu efaka lelo lizwe ehlazweni, livele loni lizwe lakhona liyihlazo lona ngokwalo. Leyani into ngabe iyaphela eZimbabwe, abantu beZimbabwe bezibona ukuthi bami kuphi, ngoba kwamanje kwaloni lizwe liyana lisesimeni esibi. Alikho ilizwe elingelamali yalo esemthethweni, ibhondi nota somali, angeke uyibize ngemali lento le, liphepha elibambe ukuthi kube nje kudlala umacala ukuqashelana ene imali yabahlali kuphela abantu abayibaba phethe Zimbabwe kumbe ama ministers abaphathi bondi lebaphetha baphatha amarandi baphatha ama US dollar lokuyana nje kwayenzelwa wena mvoti ukuthi phatha imali engaphumeli izweni engathengi ngitsho ungayebutswana iphetha awudli uyabulawa indlala ungene eSouth Africa uphethe ibondi uyabulawa indlala so ngeke usho ukuthi ule mali usitsho ibondi ayikho imali yakhe yabizwa ngebondi
sanibonani sanibonani ku studio 7 hayi siyabonga siyabonga indabeni esithumela zona hawu ujabu uthobela lana eBrown Fisher hayi ngibonga kakhulu indaba ezinhle esithumela zona ku studio 7 kodwa ikhona into engicakayo lapho nakuthiwa amatshe ayatshontshwa abantu abashonayo so engatshontshwa kanjani kanti ngoba uhulumeni ukhona ugade yonke into uyomela wona ukuthi abantu bakhe baprotect kanjani so nawukuthi amatshe amathuna esikhumbu zayatshontshwa kusho ukuthi obviously uhulumeni akafuni ukuthi kwaziwe ukuthi umlando wahamba kanjani babulala abantu kanjani uzama ukuthi yena ehlale eclean izandla zakhe zimhlophe kanti nguye wabulala abantu uma sekufakwa amatshe uyabona ukuthi kusho ukuthi kuzovela ukuthi akabusi ngendlela e-right ngiyabona
livuka njani basakazi baka studio 7 kundawana zonke ze-America khona ngapho likhona thina sibona umqando osusihlasele igama lami Peter, ngisese Joseph angithi mina lapha sithwalise zima intengo sezikhuphuke kumangalisa angazi kungena uhulumende lomthetho ozama ukuwufaka uzaphathisa kodwa hhayi ngendlela into sezidula ngakhona sibone uzima into ziyakhuphuka ziyimuva ziyaphambili njalo le mali yakhona ingekho akuzima ebantwini abantu bathwele nzima lanxa bedobhile emasimi kodwa-ke khonoko okuncane bekuzabancedisa manje ama-basic commodities lafana labo othukela osawudo osepa konke khona kuyena amafutha okuphekisa kuzabadulela kakhulu siyacela uhulumende ukuthi umthetho wakhe awubambe kahle usebenze ngendlela eyiyo enceka ungaphathisa izakhamisa ijike kuya phansi Joseph unjani umfundisi wamsantumbani osontsha i-ZCC ngithi uhlabanga lu-David uvuka njani le mbulo yakho jike kunaanonalo umama mozala mina ngithi filani likhokhobe linanzelele i-COVID-19 ayihambanga loko esiphakathi kwa siyacela lonke lizinanzelele umaneja uthabano kajiyani osejoseph kwabhidi ududu ngithi philani madoda lizibambe kahle
njani sakazi njani basazi bethu abahle besilethelele indaba hayi mina igama ngubafo igama ngubafo hayi into inkulume ngendaba yelitshe zuhlungu lelitshe leli ma bebuya lapha bona bazobuka izithombe zabo bazobhizi ngezithombe lezi ezingalilethi lutho azisilethele lutho lezithombe lezi zawumbuyane hande zanizane zabo zale zade lezozilokhuza kodwa ebuye lapha nje kobulawa bethu zobunesikankomo apha akusilethele lutho lamanga nje badinga amavoti labantu labo kahle kahle into adibalulekile ngabe uhambe wakhona hale lapha abantu nabavulala abaphansi abagcwele emhlabathini babosidelela nabantu laba sebefuna amavoti ngoba sesebona ukuthi insuku ziyasondela bantu bakithi asekeleluyekelana ukuvota lokhu vele uyabavotela abantu laba balezondo basenzisa izinto ngenkani noma singafuni basenzisa izinto what are the use of ukuthi betshontshe into ebaluleke kangaka ilithi labe litshontshe elifakiweyo ungahloniphi lokuthi bevimba abantu besemcimbini walwana ikubona izothi ungahlo and uvinjwa litshona emathepheleleni iyayiwuhlula kabi le nto eyenzayo sasa sebebeya bekhamisa bebelekisa amabhuku bethu babobo bafuna sibavoteli bafuna ukuthi bevoteli ingabavoteli abantu babo
ngokufanisela inhlupho elizweni umhlawumbe ngikhuluma ngodaba lwama-security ezimbabwe ama-security asebenzazi abantu ababelindele masuku abarabantu zabalinda bayakalaba babanjwa ngamasela babotshelwe basengozi enkulu babo njengabaqhashi babo ababenzi abantu baphelele kahle le mali abazeholayo bahola ama-change nje imali yokuthenga ukuphi kuphela lami baqhasha abantu abakhululeyo abafelwa ngabantwana babashiyele izimali kodwa babanike ithubhu becela usitho sevuna abangene asikhulumele nabamele ama-security babasize ngoba labantu bathole nzima babotshelwe abaelizweni kodwa baholi lutho abantu bathi bahlupheke elizweni
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika. Abantu asebethole umsebenzi kuona lo umnyaka sebesedlula isigidi esisodwa lengxenye 1.5 million okulinani elikhulu kakhulu kubo bonke omongameli asebeke baphatha intambo zombuso kwelemelika kumalanga alikhulu okuqala umsebenzi. Lokhu kwenzakala lanxa kulobhubhane lwe-COVID-19 olwavala ilizwe okomnyaka phose wonke. Sixoxele isivalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba. Lo-ke umnumzana Dan Moyo isivalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika ubexoxa le-Studio 7 ecingweni esedolobheni le-Reston esigabeni se-Virginia.
Mama Nombolo, abantu babathole imisebenzi kumaviki la aya improve kakhulu. Siyazi ukubana before iCovid iqala, iunemployment rate la eAmerica ibiku boma 3.5%. Ngesikhathi seCovid yakhuphuka ngoba abantu abaningi balahlekelwa imisebenzi, yakhuphuka iunemployment rate yafika kubo 15%. Sayibona ke njalo siqala ukwehla especially ngama vaccine, so kusuka la ma vaccine khona manje iunemployment rate is below 6%, which is a great improvement, but ayikafiki izinga ebiyilona before iCovid. Kodwa konke kuyathembisa ngoba siyabona sekuvuliwe endaweni eziningi because iCovid manje ngama vaccination la indawo amakhampani amaningi asevula, so abantu abaningi sebeqala ukuqashwa futhi. So siya expect ukuthi izoyehla futhi njalo iunemployment rate iziyofika kulo izinga labo 3.5% lapho yayi khona before iCovid. So uBiden wenza umsebenzi omhle kakhulu. Siyabona even lama amabhili afuna ukuwaphasa lawa afana le infrastructure bill le a one trillion ukulungisa amabridge lemigwaqo leziporo zesitimela lama airport lama into zonke ezinjalo nje into zonke nje lezi ezikhazisa imisebenzi ngoba kusho ukuthi abantu abaningi bazothola ukuthi baqashwe. So yeah, I think into azenzayo uBiden ngempela ziyawuthuthukisa umnotho welizwe lase-America.
Ake sikhangele ezomumo wegciwane le-coronavirus. Umumo unjani lapho okhona wena esigabeni se-Virginia?
Lapho engikhona e-Virginia ngibona izinto sezivuleka ngoba ngibonile even i-weekend yona le mangike ngaphuma nje ngisenza ama-errands lapha ngaphandle. Bona ukuthi hayi abantu vele lama-mask abasawagqoki noma bengena even ezitolo ama-mask i-mandate isi-raise-iwe ukuthi akusela need yokuthi ma usuvaccinatiwe ugqoke imask. Into nje engatholisisi kahle ukuthi akwazi ukuthi uvaccinatiwe longavaccinatwanga ngubani. So but the fact ukuthi sekule confidence ekuthini ama-vaccine la asebenza ngempela i-CDC le-NIH yabo Dr. Fauci isiyi-announce ukuthi I know i-mandate yama-mask isebeyi-raisile akusela need yokuthi ma uvaccinatiwe ugqoke imask. So siyabona ende siyabona sokuqala ukuvuleka even kuma game lapha ama sport i-football le-basketball. Siyabona ukuthi abantu sebeqala ukuvunyela ukuthi baye e-stadium bayobukela imidlalo le. So kusho ukuthi hayi izinto sezibuyela back to normal. Siyabona abantu abaningi sebeqala ukubuyela lasemsebenzini kodwa abaningi abantu I think i-COVID i-approve ukuthi abaningi abantu akula need ukuthi baye ema-ofisini, bangawenza umsebenzi wabo kahle basemakhaya. So abantu abaningi lokhu besebenzela emakhaya. Sizobona ngokuya kwesikhathi I think ama-company esemeasure i-productivity kulapho abazodetermina khona ukuthi hayi maybe abanye abantu sekumele babuyele bayisebenzele e-ofisini. But okwamanje ngathi into zonke isebenza kahle abantu besebenzela emakhaya and ma usiye ezitolo akusagqokwa ama-mask kuyatshengisa ukuthi izinto sezivuleka impela.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Inhlanganiso yebhethu likaZulu iqhubeke ngomcimbi wokukhumbula ababulawa ngesikhathi segugurawundi esilobela lanxa kwantshontshwa ilitshe elalifakwe khonapho elesikhumbuzo sabantu laba. Amakholwa esiKristu awezwekazi le-Afrika lezinye indawo zomhlaba aqhubeke sehlisa ezimathonsi kulandela ukubhubha ngomgqibelo kukamprofita uTB Joshua. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-7:30 ntambama. abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.